mathaba ezulu emfuno ukuthi ukuthi ay isibhedlela sempilo esiyene kakhulu kulalezi izibhedlela ezikwezinye indawo empilo besizamile kakhulu inyanga zonke lezi ukuthi isibhedlela singavalwa sincedise abantu yikho ke isibhedlela besilokhu sifona abantu loba nje kungani kabeneleli ukuthi babone bonke kodwa bebona abantu umongameli-ke wathi amadokotela ephenduka emsebenzini kwaphenduka amadokotela amahlanu okwakathi silokhu kunjalo okwanamhlanje kufike nje ababili bethi sebefuna ukuphenduka manje babe labana abanye ababeqotshiwe umsebenzi yikho kwalungiswa amaphepha abo ukuthi babuye emsebenzini kodwa iningi labo lokhu bekhalale umsebenzi bengavuyi bona bathi asokukhalala umsebenzi kuswela imali kuwe kodwa konokho abakukhulumayo emsebenzini asikaba bona
bakhona yini abancedisayo endaweni zalabodokotela
ye yikho bengisithi empilo-ke besisadalala sibili amadokotela akhona besiyazama njalo silenhlanhla amadokotela avele asavele silawo abaningi bakhona bavele e-DRC abanye bavele e-Cuba vele babekhona-ke kabavunyela ukuya ostrike labo yibo odokotela abasisebenza labo sinceda abantu ikuthola ukuthi empilo hhayi asizange sikhale kangako abanye kupaso kwavalwa sibiningi kodwa hhayi empilo siyazama ukusebenza abantu lokhu ebebeletha inani labo sibili ngiyabona liyazuza uncedo ukuthi ngabe kwavalwa isibhedlela ngabe badibeka kakhulu
impahla zokusebenzisa kodwa zikhona yini kwezinye izibhedlela seza ukuthi amanzi lamagetsi kuyacitsha lilakho yini lina lokho kanye lamaphilisi
ye thina esile nhlanhla ngokuthi lokhu amanzi vele sathiya yakhiwe kudala kule ndawo kuthiwa i-reservoir inkalakati eyayakhiwayo amanzi kaswaseli njalo sile amabhoholo lasagebhayo kuzokuthi igetsi le abacithi kukhanya isibhedlela isathi igetsi kasikasishoti asiyenzi i-load shedding ngeza kuthwaka kula magetsi kuyabe ukuthi kutshaya izulu litshayile umbani itshayela phana kodwa amagetsi sihlala silawo kuzokuthi-ke ngapha ezintweni lezo kuthiwa amaphilisi into lezi ungabona sokule minyaka eminingi kakhulu la kudala kusakuthi umongameli urobert mgabe vele bekungani kuyahlupha ezibhedlela izinto lezi kodwa akakhathesi lokhu kusiya phambili uhulumente uzamile ukubisa imithi iyo le esiyisebenzisayo isakhona okwakathesi njalo uyanceda ukuthi abe lokhu ebisa imithi enatfarm kathesi nje ungahamba khonaphana empilo uyathola ukuthi imakhorido kulamabhokisibhokisi emithi imithi eminye iyahlupha ngendaba ye-foreign currency ukuthi imithi yamele izuzwe kwamanye amazwe la uyakwazi ukuthi ezimbabwe kuyahlupha ukuthi uzithenge izinto ngaphandle kwelizwe kodwa le eminye imithi uhulumente alayo uyasithumezela singeke sikhonone kangako